ama elections abuyile kwaba lokhetho ukhetho lwenziwa kwaba nempumelelo yokhetho and umuntu engathi abantu abakhandle ukhetho izakhe izakhe yathi ukuthi asabe ngqobile ngobani upresident wanqoba kuma MPs bangena ama MPs ezamthe bangena ama MPs e Triple C uma ukuthi ukhetho lohamba kuhle ama MPs ayi Triple C avumelene ukuthi bahambe eParliament ayinto bafikele eParliament ngale bathi bona labo sebengama MPs ngiyengokhetho okade lukhalo izakhe. So ngaleyo ndlela mina ngibona ngani ukhetho solubuyile lwadlula bese sikukhangelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo abantu basebenze uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo izamthevu ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele basebenze abantu kufanele ukuthi bazise ukuthi baselizweni labo bakhulume njalo.
Yes, akuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abagadlanyezwa libandla elibusayo laba abaqeda ngalo ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa uhamba njani kona?
Okuningi lokho okuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni ngibona ngani uma kunomuntu othuselwa omunye akuhanje kuyobikwa emapholiseni abantu laba badinga amapholisa njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo sinama-court ukuthi uyahamba kumthetho wandaba uvunyelwe ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo so ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulamanye abakhonono nayo hhayi ngibona ngani mina kini ozinye izinto kuyabe kungafanelanga ureference lachaya intembe ukuthi isikole nansiyana singenile ureference pwe leyo mtembe ukuthi ayichaye nguye olemvume ukuthi lesiyana isikole so thina njengezanu p f azange sizirefurele kwaba khona izekhi eyayikhayele lolu khetho yakhipha njengoba njilo ama-m ps ukuthi nanke ama-m ps nangu-president so namhlanje ngaso kuye abantu bathi khona bona basuthiseki abasuthiseki ukuthi kukuphi kade ufanele kube njani so thina esisukhanele ukuthi ilizwe izamkhiyo siyivusa okweminyaka futhi yona le engu-5 abafuni ukukhanele lolu khetho asikhaleli ngo-2028.